DC nchiti murare zvakanaka vatereri ndokusiya muchinzwa nhau dze
sokuisika tisenda ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 16 kuNhlolanja 2022 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
2 to 3 years lezi kuqalise iCovid sivalelwe amabhoda bese kunobugwelegwele kunokuhlukana kwezimuli ngoba uthola kuyukuthi omama bebesebechapha amabhoda ngendaweni ezisabisayo bebanjwa egangeni ade kugcina sokusenza lezi muli zidilike.
Abaphila ngokuthengisa osomabhizimusi lozulu jikelele baveza ukujabula ngokuvulwa kwemingcele yeZimbabwe besithi lokhu kuzabanceda ukuthuthukisa amabhizimusi abo.
Engahamba umongameli ahamba ephandle ayedinga zonke izinto adinga ubudlelwane lakho konke, kodwa okuqakathekileyo kuqala udinga ukuthi kulungiswe udinga ukuthi kulungiswe indlela thina esiziphethe ngayo thina elizweni lethu elizwe leZimbabwe phambilini ukuthi siyedinga ukuyaqinisa umhlobo ngaphandle kakhulu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usukume lamuhla elubhekise eBrussels kwele Belgium ukuyaphatheka kumhlangano we-AU EU Summit oqala kusasa. Ibandla le-Citizens Coalition for Change selethise ikhomishini yebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission ZEC umlando wokufuna ukuqila kukhetho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Abaphila ngokuthengisa osomabhizimusi lozulu jikelele baveze ukujabula okukhulu ngokuvulawa kwemingcele yelizwe besithi lokhu kuzaba siza ukuthuthukisa amabhizimusi abo. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngugcweleyo.
Uzulu wamukele ngenjabulo inyathelo likahulumende lokuvulwa imingcele ikakhulu labo abakumabhizimusi amancane laphakathi laphakathi. Umnumzana Mike Ndiweni, umqondisi weBulawayo Vendors and Traders Association, iBVTA, uthi uhulumende ubesephuzile ukuvula imingcele ngoba ababehlabile amajekiseni okuzivikela ku-COVID-19 bebengelahlupho.
Sasitshilo phambilini ukuthi abantu abahlatshiweyo ijekiseni yokwenqabela COVID kumele bevunywe basebenzi bachaphe imingcele bayethengisa kumbe bayethenga impahla zokusebenzisa lapho kusetshenziswe baphile. So yinto esiyemukelayo kodwa iphuze kakhulu. Abantu basebenza benelisi bahambe bayethengisa impahla abazenza lapha ekhaya bebabode izimpahla zokwenza impahla elizweni ama-raw materials.
Unkosikazi Debra Mukasa, ilunga leBulawayo Vendors and Traders Association, uthi balokujabula ngoba sebezasebenza kuhle bengabanjwa ngamandla ukwephula imithetho.
Siyananzelela ukuthi kade for the past 2 to 3 years lezi kuqalise iCovid sivalelwe amabhoda bese kunobugwelegwele obuthize, kunokufa okuthize, kunokuhlukana kwezimuli okuthize ngoba uthola kuyukuthi omama bebesebechapha amabhoda ngendaweni ezisabisayo bechapha amabhoda bebanjwa egangeni ade kugcina sokusenza lezi muli zidilike. So thina ngokwethu sithabile kakhulu ukuthi sesizangelanga kusemthethweni sisebenze kuhle siphakamise kakhulu ilizwe lethu i-revenue.
Umnumzana Mkhokheli Ndlovu, omunye wabasakhulayo bakuBulawayo, uthi baya kujabulela ukuthi kuvulwe imingcele bahambe okungela mgoqo.
Kwakufanele ukuthi avulwe kudala, asazi ukuthi vele kwakuvele kuhlalelweni ngoba amanye amabhoda vele avulwa kudala last year. So hayi, siyakwamukela lokho lathi khona sizokwazi ukuthi phume sihambe ngaphandle phinde siphenduke ngekumgoqo.
Unkosikazi Monica Maphosa ophila ngokuzisebenza uthi sekungcono ngoba useza kwenelisa ukuthi azihambele ayedinga akufunayo yedwa.
Yonke into ibisisiba nzima kithi. Okunye sikufisayo ukuthi le mali yokuthesta yehliswe ukuthi kube lula lakithi ngoba imali yiyo esingelayo kunesikhathi side lapha sisebenza nzima singayitholi.
Unkosikazi Pretty Mpofu othengisa emkambo osegodini uthi intengo yezithupha ezifuneka emingceleni ziyadura okuza kwenza ukuthi inkohlakalo ingapheli.
sokuzayihlisa ukudlengula kwabomama lokubulawa kwabantu bechapha ngengcele engekho emthethweni. Kodwa njalo sibe lohlupho lokuthi kube uhulumende uthe evula amabhoda wathi bonke laba sebevaccinethiwe akudingeki ukuthi bebe lama-COVID certificates, ngoba ama-COVID certificates ayadura kakhulu, okuyikho futhi okuzadala ukuthi kube lokho kusiba i-corruption isanda ngamandla, ngoba sokuzadingeka ukuthi abantu benzelwe ama-COVID certificates abe engekho emthethweni.
Uhulumende ukhiphe umbiko wokuthi imingcele isivuliwe, kodwa abantu kumele babe lesithupha esitshengisa ukuthi kaguli umkhuhlane we-COVID-19 esithethwe kungakedluli insuku ezimbili, ukuthi laba asebehlabe ijekiseni yesithathu kuzakuba lula kibo. IZimbabwe ithethele linyathelo ngemva kokuba amazwe angemakhelwane agoqela eBotswana esethethe inyathelo linye. Ngimele Studio 7 wobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kusenjalo, inyathelo leBotswana lokuvumela abahlabe ijekiseni ye-COVID-19 ngokugcweleyo ukuthi bangene elizweni kungelasidingo sokuthi behlolwe ukuthi abalagcikwane leli sokwamukelwe ngenjabulo izihambi eziningi. Intatheli izindaba iStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kweleBotswana.
Iningi ebelihamba ikakhulu phakathi kweZimbabwe leBotswana kade likhala ngemigoqo ekhona yafakwa kuyindlela yokuvikela ukumemetheka kwe-COVID-19. Kodwa ulandela ukwesulwa kwesidingo sokuhlolwa ukuthi umuntu kalagciwane le-COVID-19, uma ingena kweleBotswana iningi lithi sekuzaba ngcono kundleko zohambo. IBotswana ibike ngomgqibelo ukuthi abahlatshwe ngokupheleleyo ijekiseni ye-COVID-19 bazangena emngceleni kungela sidingo sokuhlolwa i-COVID-19. Umnumzana Dumezweni Ncube uthi lokhu kuzatsho ukuthi abantu bazahamba lula uma kuqathaniswa lesikhathi kusadingakala ukuthi abantu behlolwe i-COVID-19 bengakavunyelwa ukuchapha imngcele.
I can say it's commendable kwenziwe yiZimbabwe leBotswana. Sesifikile isikhathi sokuthi as more people get vaccinated, kuhlatshwa kube la ma-incentives kumbe kuyekethiswa amanye ama-restrictions including allowing laba abafully vaccinated to cross without ukutestwa because it's costly. Sesibona la bantu besehluleka ukucross ama-border because of ama-restrictions la abantu besibile isikhathi eside bengahambi kuyabona izihlobo labazali.
Ele Zimbabwe lalo libike ukuthi imngcele isizavulwa ngemva kwesikhathi eside ivalwe ngenxa ye-COVID-19. Iningi eliphila ngokuthenga lithengisa impahla eBotswana lisiyathengisa ekhaya lithi lezi zindaba ezimnandi. Abafana lo mnumzana Rodwell Moyo bathi bekunzima uletha impahla yabo kweleBotswana, kodwa ngokuvulwa kwemngcele kanye lokuyekithiswa kweziqondiso ngeleBotswana sekuzaba ngcono.
Kuyinto ejabulisayo kakhulu ukuvulwa kweborder lokho. Ngoba ama businesses abe sesifa njalo lama customers ethu abe sesiya esihla ngendaba ukuthi besingasayeneliso ukuba supplier ngesikhathi. Njalo ama COVID test lawa abe suka adelay izinto zonke xa kuyikuthi umuntu u fully vaccinated engena indlela ayihamba kungala ku delay, kuyinto enhle esiyamukela kakhulu especially kwele Botswana. Siphinde samukele lokho kwenziwa nguhulumende weZimbabwe ukuthi sesingena iBotswana isivuliwe, kuyinto esijabulisa kakhulu.
Kodwa umphathi ntambo wezempila kahle kweBotswana uDokotela Edwin Dikoloti uthi uyakhathazeka ngezincwadi zokuzibazela ezitshengisa ukuthi abantu bahlatshwe ijekiseni bona bengahlatshwanga. Uthi impendulo ekuqedeni uhlupho lolu yuba lencwadi eziphekwa ngumtshina ezingeke zabazeka lula.
re tsweletse thata tota ke solo yala gore tla re pele ga kgwedi e wela e be setse re na le yone di digital card se se leng teng gore kana yone thiro ya tanga sona ntse e dira lo
se se qala go ba le ncwadi e zikitshwa ngumtshina ukuzisi yesule udubo lokuthi abantu bazivazele incwadi ezijengisa ukuthi umuntu uhlatshiwe ijekiseni ye COVID-19 lo daba okumele siluhlanganile singamazwe athiyeneyo.
Ele Botswana lithi isihambi esingahlatshwanga zizaphiwa ijekiseni mahala emngceleni. Abokuza abangafuni ukuhlatshwa kumbe uhlolwa i-COVID-19 kabasoke bevunyelwe ukungena kwele Botswana. AbeBotswana bona bazahlawuliswa iinkulungwane ezinhlanu zamapula i-5,000 pula kumbe bevalelwe umnyaka ejele uma bephikisana lesiqondiso ezintsha. Ele Botswana selihlabe ngokugcweleyo abedlula kancane isigidi esisodwa i-1.1 million asebehlatshwe ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 ngokugcweleyo. Njalo lama jekiseni aphose afike izigidi ezintathu i-3 million alinde ukusetshenziswa. Ngingumqondisi Dubo wendaba ze-Studio 7 ngeSabron kwele Botswana.
umongameli Emmerson Mnangagwa useBrussels kwele Belgium namhla lapho azaphatheka khona emhlanganweni wamazwe akuzwekazi le-Afrika lawe Europe OAU EU Summit oqala kusasa uqetshwe ngolwesihlanu. Injongo yalomhlangano ngeyokuqinisa ubudlelwano phakathi kwamazwe kazo omabili njalo uqhutshwa phansi kwendikimba ethi Two Continents with a Joint Vision for 2030. Umhlangano lo uza ngesikhathi iZimbabwe izama ukuvuselela ubudlelwano bayo le-European Union. Umongameli Mnangagwa useke wazama ukuhuga abatshali bezimali kuzwekazi le-Europe kodwa kukhanya kungaphumeleli. Ukhangelelwe ukuqhubeka ngemizamo yakhe le kanye lokugqugquzela ubudlelwano obuhle phakathi kwe-EU leZimbabwe kulomhlangano. Kodwa amanye amazwe aku-EU labalwela amalungelo oluntu bathi kumele umongameli Mnangagwa alungise indaba zamalungelo oluntu kuqala. Sixoxele ucubungula izombusazwe umnumzana Tifa Dube ngalolu daba.
Engahamba umongameli ahamba ephandle ayedinga zonke izinto adinga ubudlelwane lakho konke, kodwa okuqakathekileyo kuqala okudinga ukuthi kulungiswe kudinga ukuthi kulungiswe indlela thina esiziphethe ngayo thina elizweni lethu elizwe leZimbabwe phambilini ukuthi siyedinga ukuyaqinisa ubuhlobo ngaphandle kakhulu. Ngoba nxa sithi siyakhangela iloba noma ngaze kube kuthi bahambe bayakhuluma kwathini, kodwa-ke iziningi izinto ezifana lama-red tapes amanye akhona elizweni eminye imithetho eyenza ukuthi labanye abafisa ukuthi bahwebelane nelizwe lethu noma bafisa ukuthi bazogxila bayenze imisebenzi elizweni lethu bathole ukuthi kuba nzima kakhulu. Njalo le ndaba ye-corruption lokho isiba indaba eqhubekela phambili elizwe lakithi eyenza ukuthi abantu bengabi lethemba ezintweni abaye befuna ukuthi bafune ukuthi bazozi-investa elizwe lakithi. Ngoba abantu nxa befuna ukuthi babe bazodlelana labanye badinga ukuthi isandla lesi abaqhubelana lazo noma isandla abahwebelana lazo kube isandla esimhlophe, isandla esingeladaka.
Isikhulumeli sikaMnangagwa umnumzana George Charamba uthi ubudlelwano beZimbabwe le-European Union sobusiba ngcono kakhulu ngoba iBhilithane ayisekho ku-EU. Uthi iBhilithane yiyo eyayivala ubudlelwano obuhle phakathi kwenhlangothi zombili.
Iloba ingasekho ku-European Union iBhilithane, kodwa-ke asingakhohlwa ukuthi iloba kusasenjalo, kodwa-ke iBhilithane isafana lokuthi isasekhona isaseyi-part of Europe iloba nje noma ingasekho ku-European Union. Ngoba ziningi izinto iBhilithane elokhu isasenamandla okuthi ibe lomthelela kizo. Uhlupho olwaba khona phakathi kweZimbabwe leBhilithane luhlupho olwavela lwaqala ngesikhathi sikaMgabe ngezivumelwano ababezenzile phakathi kweBhilithane leZimbabwe okwagcina kusenza ukuthi kube nama-invasions ama-farmers lakho konke kunkwana. Kodwa-ke khona kufanele ukuthi eqinisweni kufanele ukuthi badinge indlela engenza ukuthi baphilisane njalo bakhwebelane njalo kube le ndlela engahluphi abantu, ngoba abantu abahlupheka kakhulu ngabantu beZimbabwe, izalwane zeZimbabwe yizo ezihlupheka kakhulu ukwedlula abaphathi noma ngisithi ama-ministers abeselizweni, ngoba bona babe bengakubona udubo olunzima kakhulu olufana lo dubo olukhangelwe ngumuntu weZimbabwe ohlezi komakhulela noma umuntu weZimbabwe ohlezi ekhezi.
Umnumzana Tifa Dube ecobongula ezombusazwe sixoxela ekweleBhilithane. Ibandla le-Citizens Coalition for Change selethese ikhomishini ebona ngezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission ZEC umlando wokufuna ukugqila kukhetho ngokususa amabizo abantu abazavota endaweni abavotela kuzo besiwa kwezinye indawo. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngugcweleyo.
Lokhu kuphume emhlanganweni abaleli bandla abawenze lentatha lezindaba oqhutshwe eHarare namhlanje. Isiphathamandla se-CCC unkosikazi Ellen Shiriedenga uthi njengebandla sebethole ubufakazi bokuba iZEC ifuna ukuphazamisa ukhetho lwama-by-elections.
Izinto ezithize esikhala ngazo njengebandla ikhokhelwa ngoba kuchamisa ile CCC, ikakhulu nxa sikhangelisisa indaba ye-voters roll. sibone ukuthi kulezinto ezingahambanga kuhle sikhangela ukuthi kulabanye abantu ade bevota kwezinye kwamanye ama-polling station kumbe kuma-wards kukhetho lolo elwadlula ngobo-2018 kumbe-2013 but kanye abantu laba basusiwe sebevota kwezinye indawo ezithile kabatshelwanga njalo sibone ukuthi mdlana ngolanga lokhetho abantu bazalahleka bayabebhudabhuda bedinga ama-polling station ukuthi bebone ukuthi amabizo abangaphi
uqhubeke sithi umumo oselizweni unzima kakhulu kubandla lakhe ngoba lalapho ababhalisa ukuthi bancintise kukhetho lwama-by-election okumele batholiswe ithuba lokuthi bakhankase bayahlukunyezwa
kulodaba lolo lokuthi lona esingathi electoral environment ekukampena sibona ukuthi thina ukukampena kwangikhona kukho lula njengebandla le-TCC khathesi silenkokheli zethu ezibotshwayo u-organizing secretary wethu wabotshwa lo-chairman wethu e-Midlands wabotshwa ezambe ukampena and kunsuku lezi ezidlulile sibona u-vice president webandla ubaba uTendayibiti uke wabotshwa
Umsekelo wesikhulumeli se-CCC umnumzana Gift Osalo Siziba uthi njengebandla okusalayo ukuthi bazabanjwa ngamandla ukutshengisela lokuya emthethwandaba.
Okuqala ukuthi sisakhulumisana labeze ngenxa yokuthi thina njengenhlanganiso ese-registered kusemthethweni sizakhuluma labo ukuthi sibonisane ukuthi kwenziwe njani into zilungisiswe yindaba yokuqala ekuthiwa yi-dialogue ukukhulumisana. Okwesibili sizayenza ukuthiwa yi-public interest litigation kuye madala ukuze kube into lezi zilungiswe nxa singazwanani ngoba thina silelungelo njenge-stakeholder ukuthi sihambe emakhothi ukuze into zethu zilungiswe. Okwesithathu nxa into lezi zingalungisanga sizasebenzisa ilungelo lokutshengisela ngenxa yokuthi ngqalo kana kuyala lokho kuyalisila lilungele emthethweni kuconstitution yeZimbabwe ukuthi sitshengisele ukuze besize kubana njengabantu beZimbabwe njengezizukulwane zeZimbabwe sila lilungele lokuthi ama elections ehodwe free fair and credible
kodwa isikhulumeli seZek unkosikazi Letitia Kazembe uthe icommission yakhe ingabe ilamaphutha lapha lalapha ya okuyinto etholakalayo ebantwini
honestly bavithi Why would you rig my elections? We're not rigging any election in show. Abula, that is how you can be TV Arabani. Abandu ga do kwese chimini ga ayu. Abandu ga chimini. Abandu ga chimini. Abandu ga busy. I mean, in there, whatever, trying to get ama voters. And so they're outside, but doing ama votes, but see, but doing ama votes, why should we do that? What benefit do we get from that? I'm understanding when I am the guy and so on and whatever, but we do only sitting up planning, the Kyoki Commission, Yokooki, Tina, finally, Uti, sitting in the city of my nation. Why would we do it?
Eminyakeni ngazo zonke izikhathi kuqhutshwa ukhetho elizweni inhlanganiso ezisebenzisana loZulu ezibona ngamalungelo oluntu zivame ukusola iZek ngokuphathisa ibandla libusayo ukuthi liqile ukhetho kodwa yona ithi yenza umsebenzi wayo okusemthethweni ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu
Life Talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sicubungula okwenziwa ngabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Uhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe namhla sixoxa loNkosazana Nomthandazo Nkomazana odabuka eZimbabwe othenga ithengisa impahla esedolobheni leMumbai kwele India. Uxoxa loGibbs Dube weStudio 7 ngebhizinisi yakhe.
Ngiyathenga izinto endaweni ezithethineyo ngizithengisela khonapha e-India ngithengisela nase-South Africa nase-Zimbabwe kundawo kodwa ngingathola nje umuntu ongaphandle kwe-South Africa or e-Zimbabwe ngingamthengisela njalo ngiyathengisa ngishipha khona lapha babe bekhona
yes ngathi kuyini konke kolokho okuthengisa
icathulo ngibona ngani obaba bathanda into ezinhle nabo asiwo omama kuphela So bafuna ukuthi njabe bonakale especially into ezise ku new fashion ezimama gama so baba dube onayiki obanba isicathulo ezise fashion inokwamanje inwele omama bathanda ukuba bahle kakhulu njengoba libona dube lati singani siyazamazama so wonke umuntu ongumama uyathanda ukuthi abe muhle abukeke phambi kwendoda yakhe kumbe kwabanye labo ahleli nabo. So inwele kubo mama zithengwa kakhulu nezikhwama, but izikhwama zithengwa kakhulu njengenwele. Amadoda ama-t-shirt kabathengi nje kakhulu, kuthengwa nje isicathulo. Bathenga kodwa hayi kakhulu njengesicathulo.
Singathi kodwa kuyakuphilisa yini khonokho?
Kuyangiphilisa kudube ngiyakhona ukuthi ngikhokhe lapha engihlala khona, ngitholo engikudlayo lokunye okusalayo.
Singathi waqalisa nini ibhizinisi yakho?
Ngaqalisa ngo-2016 kahle kahle. Ngo-2016 ngangithola nje ama-customer amahle kakhulu from e-UK, e-Austria, bathengela abazali ekhaya ukuthi bathole into yokwenza. The point was ukuthi abantu abasebenza ngaphandle kwelizwe bathengela abazali into zokuthi bathengithengise ukuthi bengabe bathumela imali kumbe igrocery every day bathole lakho okubaphilisayo, ukuthi bengaxakeka ke sebesitho after inyanga ezimbalwa ukuthi hayi into leziyana seziphilile, sike saphilaphila ngakho bese bewoza kanjalo futhi bethumezela abantu ekhaya bethengisa. And into engizithengisayo ngi-checka ama-seasons asekhaya. Njengamanje so ekhaya kuyanetha, lapha kuyabanda e-India, i-winter yalana, kodwa ekhaya kuyanetha. Kutsho ukuthi into zesikhathi sokunetha lapha e-India sezichiphile kakhulu, so ngihambisa zona kakhulu. Ngiyathenga izicathulo ezezulu leziyana ezingamoshakaliyo, ngithenga ama-raincoat, into zonke ezezulu zethu yize ezithengeka kakhulu lapha e-India. Then bese ngithengisela ekhaya lapho kunetha khona. And then njengoba ama-season elandelana kuyabe kutshintshana nje, isikhathi sokuqanda ngapha ekhaya ngapha kuyabe kushisa, kusho ukuthi into ze-winter ngaba siyabe zesiphiphile. Sengithenga-ke sengizithengisela emagroupini lapho sebewoda abawodayo bethengisa.
Impahla zonke lezi uzithumeza njani ekhaya?
Nge-Korea babaduze.
Kuyabiza kangakanani?
I-Korea ingcono ma impahla ziziningi, ma impahla zingabo 25 kg kusiya phezulu iyancwebeka. But ma umuntu ma efuna into ezincane kuba nzima kimi ngoba kuzobiza imali ephezulu.
Ye, abafisa ukuthi baxhumane lawe kumele bakuthole ngani?
+91 73 850 73 069. +91 73 850 73 069. Ngitholakala khonapho. Oyabe nesifiso uyangisendela nje imeseji, ngiyamfaka egroupini.
Phose lokugcina mama,
ngikhuthaza abantu abangumama. Ngiyakwazi ukuthi impilo kulamalanga inzima, kodwa ngiyabakhuthaza ukuthi babekezele nokusebenza nzima nokuba consistent ngento abafuna ukuthi bayenze. Ekugcineni kuyabonakala ama-results. So ngiyakhuthaza ukuthi bengahlali phansi, abasemshadweni kuhle nakhona, kodwa kufanele ukuthi bephathaphathe nabo bengezelela lokho okusetshenzwa ngubaba. Bengahlali nje bengayenzi lutho ngoba kuthiwa ubaba uyasebenza. Kufanele wonke umuntu ongumama azikhumbuze ukuthi kunezidingo azifunayo akhona ukuzenzela ayiwani.
Lo ngunkosazana Nomthandazo Nkomazana odabuka eZimbabwe obexoxa loGibbs Dube weStudio 7 eseMumbai kwele India. Uhulumende weSouth Africa usekhuthazwe ukuthi amise imisebenzi yeqembu elizibiza ngokuthi Operation Dudula, elihamba lihlukuluza abantu lisithi lidinga abaselizweni ngokungekho emthethweni. UThuso Khumalo sipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Ngempela vika amapholisa acine esebenzisa intuthu ehitshayo lemoda efafaza abantu ngamanzi ukuchithiza ixuku lamalunga e-Operation Dudula ebeselingene lokushini elihlala abeZimbabwe abaningi e-Uvel kanye le-Orange Grove lisithi lidinga abaselizweni ngokungekho emthethweni. Leli xuku belisethekelela izitolo lemisika lixwayisa abakwamanye amazwe ukuthi baphume baphele kulezo ndawo kungene izalwane zakwele South Africa. Lo ngomunye wabadala okungatholakalanga igama lakhe obeyingxenye yaleli xuku ememeza ngalokhu abakufunayo.
Le nto sifunayo South Africa izofuneka isimafana ukuthi siyambe ngepenti sizowaba ngepenti
loke umama osasemutsha ubekhuluma lexuku leli ebelingafika abantu abangamakhulu amahlanu ngesikhathi amapholisa esala ukuthi baqhubeke ngomkhankaso wabo njengoba bebengayitholanga imvumo yokwenza lokho
sizosebenza la sizohand over ukuthi asafuna amaforeina la angeke sihambe singayenzanga leyo nto leyo sizosuka from la siye enandos masuka la peacefully okusalayo sizongena iforeina lizophuma la lingasasebenzi South African izongena
umkhokelo webandla le-Economic Freedom Fighters umnumzana Julius Malema ukhwele wazehlela kumongameli Cyril Ramaphosa ePhalamende esithi uhulumende uyehluleka ukubopha amalunga equla leli okusegcekeni ukuthi izikliwi ezihlukumeza uZulu.
These armed individuals operate free because they know this country is run by cowards.
Amalunga aleli qembu ahamba ephele imbhobho egcekeni ehlukuluza umphakathi phambi kwamapholisa ngoba besazi ukuthi baselizweni elibuswa ngamagwala akhokhelwa nguwe mongameli Ramaphosa.
That intimidate our people.
Umgcini isihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Ngqabutho Mabhena, yena usexwayise uhulumende ukuthi nxa sekuqhamuke impi yokucwasana ngobuzwe angazwakali sesithi kazange axwayiswe ngengozi yenhlelo zaleli qembu.
Kasihambisane lalokho okwenziwa ngu-Operation Dudula. Esikucelayo thina ukuthi uhulumende weSouth Africa kumele abone ukuthi u-Operation Dudula akaqhubeki esiya phambili ngoba akakulunganga ukuthi abantu abangama-private citizens bahambe behlukumeza abantu bezenza bona abakwazi ukuthi baseche ukuthi umuntu ulala ilungelo ukuba seSouth Africa kumba akalala ilungelo.
Amalunga leli qembu ethe sabo kuza umlando wokuthatha imisebenzi okufuze yenziwe izalwane zakwele South Africa, umlando wokudala amacala ukuthengisa izidakamizo lokungcolisa ilizwe labo. Lobanje besithi uhlelo lwabo ngolokududula abaselizweni ngokungekho emthethweni nxa befika emabhizimisini lemisikeni bathi akuxotshwe wonke umuntu wokuza kungene izalwane zakwele South Africa. Ngenyanga ephelileyo umongameli Ramaphosa uthe ibandla lakhe selifuna ukukhokhela kudaba lwabantu abakwamanye amazwe abaselizweni ngokungekho emthethweni ngoba kukhanya selungenelwa ngabantu abangadalela ilizwe uhlupho olukhulu. Kumele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguthuso Khumalo.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela abaphila ngokuthengisa osomabhizinisi labanye baveza ukujabula okukhulu ngokuvulwa kwemingcele yelizwe besithi lokhu kuzabanceda ukuthuthukisa amabhizinisi abo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usukumela mhla elubhekise eBrussels kwele Belgium ukuyaphatheka emhlanganweni we-AU EU Summit oqala kusasa. Ibandla le-Citizens Coalition for Change selethese ikhomishini ebona ngezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission ZEC umlando wokufuna ukugxila kukhetho. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi usithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni ngo-past 6 kusasa ekuseni.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.